Endabeni zethu lamhlanje kungolwesithathu Mpalakazi 19, 2018. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosikazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe weleSouth Africa nyakenye ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala i-warrant of arrest. Impumela yocwaningo lokuhlolisisa imbangela yodlakela olwabulalisa abantu abayisithupha bedutshulwa ngamasotsha mhlaka-1 Ncwabakazi lonyaka ihlaziywa edale lephalamende. Abebandla lezanu-PF basungula uhlelo lokukhuthaza izizalwane zeZimbabwe sisezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya sizoncedisa ukuthuthukisa ilizwe. Idale labaphansi intambo lithi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga nguye osezakhokhela inkulumo phakathi kukahulumende labodokotela abakhalala umsebenzi. Wayengumdlali womdlalo wenguqu uRonald Gidiza Spanda uthi abadlali asebathatha umhlalaphansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bachathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabebandla lezanu-PF abasebesungule uhlelo lokukhuthaza izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizoncedisa ukuthuthukisa ilizwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yobulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ukusudio 7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz short wave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.